So we see card descend about VOA in the valley.
Livukanjani Zulandaba, Holamgela, Msakazweni, Westudio 7, Ngolesivili, Mhlazi ku 15, Hlolanja 2022, Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basaspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu,
eleZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axopha amapholisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapholisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change, i-CCC, iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapholisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lomhlangano, ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla okwenziwa ngamapholisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla lezanu PF, labo abathi amapholisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lwezanu PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasilo qiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokhu kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badlisa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba bayasaspendwa, abanye njalo bayaxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu, okusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa abantu ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende $100, eyiyo esisenza abantu baxotshe imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basaspendwa. Kodwa maso kuvela sesithola ukuthi $100 le yikhushini. Kahle kahle uhulumende akubanga laba balisi kuyini? Kahle kahle iSecond Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seli phansi khona le esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yonangwayo izabe singasekho. Thina ke njenge-Athuzi besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambanele ingqondo, ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifunu esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars lina lithini ngalokho
uhulumende usephila ngamanga amanga asewakhulumile kathesi nawo ukuthi ukwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo 100 US dollars kukanti ukuba matanga upermanent secretary usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba i-100 dollars leyi akusiyimali eyengezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo siyazibuza-ke ukuba i-100 dollars leyi ibingeyokuthulisa umntwana phela umntwana engakhala uthuliswa nesiwichi pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-540 US dollars ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona
sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane eZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
eZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezingqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafazwa Msarara.
Supply position, largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. Umsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele okugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekuseleleni kwesinkwa kuphela kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi libe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kwe-Russia ne-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise uzi tholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi karesi sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% nayo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubunwa ezombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lembali imvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weTheswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lilo daba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu ezama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawuli kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi waye sibagxeke. Hawu wena mfowethu uyazi usenkingeni into enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyafika kahle kanti thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakho kona ku-Studio 7 yikho lapho obona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele ngasibambananga, asibambananga, sikhulume kazwini. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu kuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhambeni, ngoba isitedi ukuthi silwe nesitha sizosihlala sinasiphizi silwasonto. Uyabo uGawule kumele simgxeke ngoba ngumuntu okhulumela izabe ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu ukhuluma kanje ukuthi uGawule akagxekwa ungaphandle kwelizwe, usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyipendi. Akusolungelelwa ukuthi uyesebenza e-South Africa, akusotwenhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho. Kuyinxa yabantu abafana nabogawula abaguguzetha izalo ivusa isiya phambili, kodwa ngabe bonke la bantu abajeya abogawula soke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-1 izalo seyisusa phansi kwethu, izalo vele iyacitsha ipeniti ya ngithi mphawule khona ukuthi bantu basesindebele akhetha sizame ukubambana siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga ye kwathi kwacima abantu asibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo, ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Sizasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe belizwe sethethwe i-CCC siyobheka ukuthi i-CCC abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-poli steshi ezibhedlela zethu ngabantu abanjani, ngoba into esifunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni. Asifuni ukuthi kuzosusa abantu eHarare le bazosebenza ngapha esindebeleni njalo kungayise ukuthi ngoba siyabazonta, kodwa okuye lobuye kahle endaweni leyo okiyo into yabuboke kulapho bafowethu.
Sanibonani lonke ku-Studio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli u-Studio 7 amagumbi amanomhlaba. Hayi, ngiyalizwa, ngiyakhuluma mpela. kota mawe kuti sisola ivano fanele singayivoteli fanele singayivoteli ukuze ingabi lawa amandla alabo bonke asebeke baphatha wonaba o MDC akulanto abayenzile asike sizame nabanye sibone ukuthi bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asizibe sincede mina kusiya ngami ngibasizameni zabo asizameni zakho mpela mayekuukuthi esilekile asizejinsi asifake kumpi umqondi ngoba izanu le-MDC sesikubonile fethu inkinga kasikachamisa nje inye iyi-one yokuthi ufuna abantu besindebeleni bebe ngamathini yi-big problem yakhe nje ubona isitrithi vele like kuzana uhlelo lwakhe so angikwazi laba abatu-right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesindebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zapho ngiyehluleka sizameni umqondisi laye naye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzakaya abavochamisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akutho uthi vela sozabonani ngokuthi ngithubani ukhuluma kanje kanje bayazazi abakhuluma bemsupporta kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ayingcono but ukuze bephuma uwelsman mncube nabogibsons banda vele kwasukule problem namahala uwelsman mncube futhi ngasebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho ungatakekho shini ngibusaba ukuxotshwa hhayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyajinsa sizameni umqondisi engehluleka layo ungcono sibuyele kuzanu wazi ngoba kuyafana msi kodwa sizameni zapho sinike i-chance yayo leso sizamayo ngehlula sizazama umqondisi simedisini bantu bakamqondisi kumbe be-MRP sizamani ukusincedisa singehluleka sizatshintshela kini kuyabe kwehlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sifile kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga okukhulumayo ngumike spanda from enyamendla emgusa
siyalibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuze ubone zile zindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona abantu bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north mathebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-one izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke abantu basemidlezi ukuthi asike sikhetheni ngawani asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbe kulabo-CCC kumbe kulabo-DCT or kulabo-MDC Alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanye sezandleni zethu kubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithwala thina i-CCC kuphathe intshala izolo le vele siyazi lokuyazi musa njalo lo mfana umncane kakhulu asoze ebusa abantu lo vele ebekhosisa abantu nje i-MDC la bonke abantu bayo laba sebeye 20 years bekhosisa abantu so ake sithatheni okwakithi ka-one kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fake i-MRP isimele lokhu esibona futhi sivikele into zakithi sivukele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-one kuphela abantu bakithi sizobona into zonke ziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-block 8 ekhaya elupane emalunku lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncuke kwamatshivovu ngivuse lo nkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ mdala wayesenza esibhedlela esenipholu ngivuse lo malumama upholu ngwenya usamthulisi oyinyanga laphana lo mzawami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani undivula laba kuMoses Chuma wonke nje abangaziyo abemalunga emazwidini udube kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapho kunjani emasimi ntonyaka ngaphe kutswana ayizulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichiswa kumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga imihlahla kwakwamatshivovo lapha koncube
linjani bantu be-studio 7 linjani bantu be-studio 7 u-anakhonda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlele e-South Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izitira kasha ife elowagwelo ya kuzisa usizi ukuzwa abantu besintwini abantu abakhuluma isintu makhuluma ngesintu ngithi isindebele ukuzwa besapotana nochamiso besithi i-MRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bantu mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani umqondisi livula amehlo livalekile lokho liphithinisana namaphathi asempumalanga bona laba abantu abatha umqondisi yeulethi ukuthi abantu izibaphi ngabanjani licabanga ukuthi lina lingamandebele amashonanga lithandayo licabanga ukuthi alithanda yini okwenza umgomo baze behlukane naye kuyini angithi bathi abafuna ukubuswa lindebele licabanga ukuthi okwenziwa ngamaphathi wonke esishoneni ukuthi kuthatha indebele libe ngu-vice president wesithathu ucabanga ukuthi ku-right licabanga ukuthi ku-right lina elidlizi imali zezanupilo licabanga ukuthi ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president abangeke bezibeliphile nani lina masapota akachamisa lina elokho elikhuluma lithukela ama-studio isithi umqondisi umqondisi livula amehlo lina livalekile kuyini okwenzakala kobulawayo sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemikhuhlane yekhorela sibe siyazela khonale esozivini isihudo lesisazela khona lesozivini uchamisa nge-XXX yakhe wakuthithimboletha abantu besishona nisibazovotelwa kobulawayo baphathe kobulawayo sesithole izinkinga manje sokucithwa yonke into amanzi sephuza amanzi ahlangane nengcekeza kodwa uze kulo muntu othi umqondisi kayezinazo ukuvula amehlo wena uvalekile lokhu ufuna ukuvaleka usuyaphambili bantu besindebele vulekani liye kuba ukuvaleka amehlo vulekani ma umlandela uchamisa mlandele nangesikhathi sempi babekhona babethengisa bengafuni ukuthi izimbabwe ikhulile kodwa namhlanje ithe sikhululekile baphinda futhi baba yiwo asebesidle kuyafana ke nani lina bantu elilandela izanu-PF nelilandela uchamisa liyamsola umqondisi kodwa ulivulamele abantomeni babulawa ezikolo kawuboni bafeliswa abantwabeni abapasi kodwa kawuboni akula development ekhona emathekeleleni unamehlo kodwa kawuboni akula mntwana wesindebeleni osebenzayo kawuboni kodwa uvulekile amehlo ufuna ukuthi uzubone ngani ufuna ukuthi uzubone befike bekuxotsha lapho ohleli khona bekuthathela umfazi la uzobona khona ukuthi laba bantu besitshabeni abekho-right yikho elikufunayo bayi-invedile ibulawayo yonke leya bayi-invedile igwele ngisakhulume ngewanki imathebeleland inothile kakhulu kabi ikubona nje bebhizi befaka abantu babo ayikho enye into abayifunayo bagwabukela umhlaba wasemathebeleland wokomthwakazi kodwa kula bantu abavaleka amehlo abalokhu besithi chamisa lapha chamisa ngani vukanini bantu bemathebeleland abaleleyo vukanini emaqandeni into esisele manje ukuthi ufike belithathele abafazi lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi abantu besindebeleni nababathanda lizayifunda
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo esithi +1 202 465 0318 ke sizwe ke ingxoxo esiqhube leqembu le eza kokonke parental bliss okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo elandisa
yebo nje kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani
adwekela wena ngomama laba banoringa
kodwa ngulubulo wabonke ezinye izindaba singamandla yombe lalathe laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa maswi nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho ublessing lupahla
izihloko zami ngiyabingelela kakhulu ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisibonela abanye abanye bangitshela bangigcinisa lapho bangigcinisa khona ngibonga kakhulu izihloko zami lingaphela uthando
sikombisa ezigoqela ethi Satana ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani
inamba yami ithi 0844 383835 ngiyase South Africa uma wabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla uzongithola lapho kuFacebook ngikhona kuFacebook la kuInstagram Glory Boy Luphahla ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho
abalandeli ubatshiyela wapha amasha
asisapoteneni isiqhubekeleni phambili umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle yiyo nje into engicela kubalandeli ungasapoti ukuthi hayi wena ngobubani ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho usapote ukuthi lokhu njani idlala ingoma uze isikhathi sokumamela ingoma mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphela
uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke parental blessing ngale
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Kande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voindebele.com.